emthandu ukuchasisa ukuze sifike kusosana leso sinqumo esokuthi sithi thina kasoze siphatheke kukhetho ke olungaqondanga. Sifuna ukuthi sikufake sobala ukuthi into okuthiwa lukhetho yimpikiswano phakathi kwabantu abadlula umuntu oyedwa. So nxa kule mpikiswano phakathi kwabantu abadlula umuntu oyedwa, kufanele ukuthi khona labo abantu ababe bephatheke phakathi kwempikiswano yangikhwenane leyo, kumbe ngithi umjaho wangikhwenane leyo, bavumelane ukuthi bazagijima njani, bazakwenza njani, bazadlala njani lowo mdlalo. Kuyafanana ke lokhetho. Ukhetho nxa sisiya kukhetho, kufanele ukuthi wonke umuntu akhululeke ukuthi enze isifiso sakhe, engazange afuqwe ngomunye umuntu ngamandla, engazange abanjwe ngomunye umuntu ngamandla, njalo engazange atshontshele ilungela lakhe ngomunye umuntu. So sikuthi thina okufanele kwenziwe izano abakufanele bakukhangele ukuthi yebo ye bathe bona sebetshontshe ama-election bathi bayabusa, ukubusa kuyabehlula ngoba ilizwe nanti limithi manzonzo siyalibona. Sesithi thina hayi, kungcono ke nxa lingafundi konke lokhu ukuthi khona lincediswe ngemibono yabanye abantu, kungcono ke kulungisiswe ezokhetho ukuthi nxa sisiyangena ekhetheni singene singabantu abalinganayo, ukwenzela ukuthi abantu bavote bekhululekile, kungala muntu ozabatshontshela ukhetho, njalo kungala muntu ozababamba ngamandla ukuthi bavuhlele ingabe ngawuphi umuntu. Yikho esikhuluma ngakho lokho.
Ingekela iZANU-P F ukuletha inguquko elifunayo baba Bebe, kutsho ukuthi kalisoze lingene kukhetho luka-2018.
Engingakutsho lapha ukuthi i-revolution baba nxa isenzakala kulama strategies lama counter strategies. Okuza kwenzakala lapha ukuthi kona thina esikujongile ukuthi kusukusela kathesi esiza kufuqa sikufuqisise kakhulu kusiyafika u-2018, ukuthi kulungisiswe indlela yokhetho ukwenzela ukuthi kube lokhetho olukhululekile olokuthula eZimbabwe. Ngezindlela ke sithi thina nxa ukuthi siphakathi kwe-revolution, siza kwenza okungaphansi kwamandla ethu wonke ukuthi sikugcwalise kumbe kugcwaliseke ukuthi iZANU-PF iye kukhetho oluqondile oluzavunyelwana ngumuntu wonke.